Amboni ngani i-phone call leyi izaletha impumela esingathi ingaletha i-de-escalation of i-crisis ekhona.
Hayi,
actually ilapha sibona uPutin eziveza njengomuntu ohlakaniphileyo kwezepolitiki. Nguye ocele ukuthi hayi Biden woza sikhulume. Mina ngilezikhalazo 1, 2, 3 waziloba phansi, and kuyizikhalazo akwazi mhlophe ukuthi i-America nabangani bayo abakunetho abasoke bezifuna. So hayi indlela yokuthi ke nxa sokusenzakala okwenzakala kusasa abantu bethu, kodwa uPutin wayetheni, wayethe wozani etafuleni sikhulume. Mina mboni ngani singaya phambili ngalokho elibona basebeyala. So indlela kaPutin yokusifaka phambi kwamehlo omhlaba njengomuntu onjani ofuna ukuthi kube le progress, kube lengqubela phambili endaweni ye-Ukraine. But nxa sikhangela indawo ye-Ukraine lamanye amazwe ekuSoviet Union, amanye amazwe lawa afuna ukungena ku-NATO angithi, okutsho ukuthi ke asedlelana ne-America, okuyinto efaka iRussia kuposition engahle, ngoba amazwe lawo asengasetshenziswa i-America kunjani ukuhlasela iRussia. Siyazi ukuthi i-America emazwe lapho elobudlelwano khona iyafike iyakhe i-army base. So cabanga ke i-America still army base e-Ukraine. I-Ukraine lize eli-strategic for i-Russia inxa ingena e-Europe. So uPutin ekwaza kwenza uvikela ukuthi i-America ithole amandla amaningi e-Europe laku-NATO.
Singabona kugcina kusiba lokuthwalelana izikhali yini lanxa nje uBiden esechila ukuthi iRussia abazayijezisa kodwa kabasoze bayihlasele ngezikhali.
Amboni ukuthi amazwe angatshalanga ngo-Europe angavuka esehlasele iRussia, ngoba inxa sikhanyela khabe sibhekane le-COVID, all our efforts ngokuthi zama ukulisa yini umkhuhlane we-COVID and imali eningi icedwe yini i-COVID. Nato uthi ke songavuka abantu sebeqoqe izinti kwayale kwale, hhayi but amangakwenza njengokutho kwephathakane ze-America ukuthi hayi bona bangasebenzisa izijezo zomnotho. Yes, bangakuzama lokhu ukuthi they force iRussia ukuthi ishiye khonokho efuna ukwenza. But yona ngokwayo iRussia ukuthi izangena e-Ukraine, hayi asikuboni kusenzakala, asikuboni kusenzakala. IRussia izaqhubeka isenza khonokho ekwenzakala khathesi ukuthi iyethusele. Kubonakale ingani isingavuka ingene e-Ukraine, kubonakale ingani isingavuka isithethe i-Crimea. IRussia isebenzisa ukuthi acting on the interest of our citizens. Angithi kulaba bantu be-Russia abanye abahlala e-Ukraine abahlala kubo-Crimea abahlala kumazwe lawo aye ku-Soviet Union. So yikho okubenza ukubanika igunya lokwenza abakwenzayo. Sinike umzekelo se-South Africa le-Zimbabwe ukuthi kulamavenda eLimpopo, kulamavenda ko-Beitbridge up to ko-Gwanda le. I-South Africa ivuke isithi no, nasesiprotect amalungelo ezizalwane zethu ezosendo lwesivenda angathi ase-Beitbridge. Yikho iRussia ekwenzayo kumazwe labo e-Ukraine. Esikhumbule njalo ukuthi i-Ukraine i-strategic ku-Russia kwezomnotho wayo, ngoba idila namazwe angathi awe-Europe endaweni ze-gas. Even for yona ingwayo i-America ingavuka ngelinye ilanga ifuna ukuhlasela iRussia.